uduwo esinalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wenzani sowahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe. Ubaba wethu advocate Shamiso President wathi yena kumele sikhulumisane kodwa bona kabafuni, ngoba ukuthi sikulungise lokho ukuthi sihlale kubhodrum sikhulumisane. Ngitsho lokho ngokuthi sahambe emtini silisa nalosinti sabulalana kwabanzima la, abantwana bafa befela leli lizwe, kodwa isiphetho sokuthi silungise leli lizwe saba ngoniso ukuthi kwakuhanje eLancaster. Bahamba eBritane bayahlala phansi, siqeda ukubulala khathi manje sisibulala ngenani lenanani, thina sikwazi ukuthi kule ndlela emfitshane engasinceda ukuthi silungise leli lizwe. Yiyo le ndlela ehamba lobaba u-advocate Chamisa engafuni ukuziwa izani. Akula omunye umuthi nxa kokuthi ilizwe limanzonzo linje, sonke siyakwazi ukuthi imbangeni ayiphi, izani kayiwinanga ama-election, ubaba uChamisa wawina. Asihlaleleni phansi sike sikhulumisane umluda, ngoba intshukutshu yendaba ayisiyo ukuthi ngumnangagwa kumbe ngubaba uChamisa. Intshukutshu yendaba nokuthi abantwana baseZimbabwe bakhetha abakukhethayo. Asihlaleni phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuthi leli lizwe like lime ngenyawo, hayi kumntu ligoqonqome ngenkani.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili elifuna ukuthi likhulumisane ngakho, kungabe kuyini ukwenza ukuthi kulungiswe konke lokho kuhluphayo?
Okokuqala, sokunobufakazi i-EU siphumile yatsho ukuthi khona ukhetho lolo kaliphumanga. Lezinye yogama organizations lisithi ukhetho lolo kalihambanga kuhle. So kasisadingi mthakathi, siyakwazi okuhambanga. Ahlaleni phansi, izani umele ivume ukuthi ngabanqobanga kulolu khetho. Sihluka-ke lapho esesibuzana njengoba linganqobanga senzeni, ngoba lapha isigaba sesidabula-ke ukuthi sikulungisa njani, ngoba kakusincede ukuthi siyehlangana siyexoxisana ngodaba olokuthi omunye idonsele siyane omunye idonsele siyane. Thina iqiniso sinalo, sesifikile isikhathi sokutshela nami iqiniso ukwenzela ukuthi silungise leli lizwe sisebenzisa iqiniso, ngoba lizasinceda ukuthi siyakhe silungise ngokuphanya.